Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa inqobe egwatsana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. UMnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. UMnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa nguMnumzana Munashe Mdutsa omele abatsha kubandla leli koBulawayo.
UNPF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungalandzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yini ibi lama MP lama councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwacomrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa nguMnumzana Douglas Monzora, uMnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubekwa kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edale lephalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze, sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhla ka-26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni wokwazisa ngelanga lokhetho, umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le-nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.